Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Izizalwane zeZimbabwe zithwalise nzima abakhangele ezomngcele kwele South Africa njengoba bebanengi abephula imithetho yokuhlala kulelo lizwe. Abantu abedlula inkulungwane sebebhalisele ukuvota kuhlelo lwe-biometric voter registration kulandela ukugqitshwa kokubhalisa uZulu ezikolo lezinye indawo ezijeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ifundisa abantu indlela zokuphatheka kwezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi umthetho omutsha owe temporary import permit kawenzi ukuthi abantu bedlule ngesiphangiphangi engceleni wamazwe la. Sizahlolisisa okwenzakala emdlalweni wekhilikithi lapho osokumiswe khona umsebenzi umnumzana Rajan Neya wazama ukufumbathisa umdlali weqembu leZimbabwe. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni sihlolisisa udaba lwekukurawundi ngesikhathi umnumzana Dumiso Dabengwa esithi uyawumana umnumzana Robert Mgabe othi ibandla lezaphu yilo elenza kube lombhuqazwe wekukurawundi. Kulefto kulamhla uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ule Diaspora Forum sixoxa ngalabo ababuyela ekhaya besiyavula amabhizimusi kumbe ukuyasebenza. Tumelani imlayezele yenu kuWhatsApp unombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 wapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kilo shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.